Ubaba uMkhiwane amadikane uAbraham sifunde okuningi kuye, sifunde ubunono lokuzifaka phansi lokungazikhukhumezi. Ngabe ngabanye ngabe lokhu etshaya uphondo sithi mina qalayo azange vele ekwenze lokho. Isinto esisithole kuye ukuthi umuntu ufound ezibumbe engazikhukhumezi njalo esebenzela isizwe. Namhlanje inyama yendlu baningi khona sebesazi ukuthi ethi sihlezi eduze leqhaweli njengalo muntu. Wayengumuntu obumbekileyo, olesibindi, ongalamketha abatshabi, osebenzele wonke umuntu eZimbabwe. Yikho ke sithi kalale ngokuthula iqhawele sizwe, iqhawele amaqhawe.
Udaba lukaChimonyo lilubona njani?
Sibambeka ngaphansi sesithi uChimonyo sebemphe isicoco sokuba liqhawe lesizwe. Kanti iqhawe lesizwe ngumuntu onjani? Iqhawe lesizwe ngumuntu ophile labantu kahle njalo izenzo zakhe zihambelana lozulu jikelele. Ngalokho siyamangala, sibambeka ngaphansi sesibona iZANU-PF lobaba uMnangagwa sebemupha isicoco uChimoyo besithi liqhawe lesizwe. Yena waphatheka kakhulu ngomzabalazo we-5th Brigade esithi iGugurahundi echola abantu besintwini.